Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Mpalakazi 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandula imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union.
Thina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama-facts. Asilawo ama-facts kumbe i-compelling evidence ukuthi okwenzakala ku-CCC it is because of iZANU-PF or it is because of i-judiciary.
Agambe uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oluthiwa luzakhokhelwa zinduna luzaphathisa na?
Ngiyinayo izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwabayikhophona.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobho lakobulawayo luqhubekela phambili lanxa izulu lisina kuhle lezinsuku.
Ngoba into esiphuma ngeyokuthi kuditshwe ukuthi idolobho lakobulawayo idolobho crisis ukuze kusivule nama-potential partners kwangafuna ukuthi bethathine nathi.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni liqansile ngekhefu leKhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandule imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union. UChabangu utshele inhlanganiso yezindaba e-site ngeviki edluleyo ukuthi uselobele incwadi uChamisa emtshela ukuthi achasise ngemali le engamadola eMelika ayizigidi ezimbili i-$2 million okuthiwa yaphiwa leli bandla ngumanyano we-European Union ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho lukaNcwabakazi. Kodwa uChamisa elova enkundleni yokuxhumana eTwitter esiyazakala ngokuthi iX uthe izandla zakhe zimhlophe ngoba engazange athathe imali. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali saqala ngokumbuza ukuthi kambe liqiniso na ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa imithethwandaba ukubhidliza ibandla le-CCC.
Thina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama-facts. Asilawo ama-facts kumbe i-compelling evidence ukuthi okwenzakala ku-CCC it is because of iZANU-PF or it is because of i-judiciary. Thina as far as we know abantu laba ba-recallana, omunye uthi yimu secretary general, omunye uthi yimu president, omunye uthi angikwazi. Kodwa as we go sithola sibona ama-pictures bebo onke bebambene izandla abantu laba, kodwa bazasitshela ukuthi hayi abazani. Angazi kumbe yiyo i-strategic ambiguity leyo ukuthi umuntu uyabumazi kodwa upretende enganawo umazi, into uyabuyazi kodwa upretende enganawo uyazi. Angikwazi kumbe yiyo phela i-strategic ambiguity okuthiwa bahamba nyovani ukuthi umuntu uyabumbona engani uyeza kanti uyale. So angikwazi, kodwa i-evidence asilayo ukuthi i-judiciary yiyo e-recaller abantu. As far as we know sile evidence kababa uChabangu othi ungusecretary general and wahamba e-court, illegitimacy yakhe yatestwa e-court kwathiwa nguye yebo ye usecretary general njalo ulelungelo loku recalla ama MPs asethe bona they are no longer part of i party angu secretary general khona. So thina asikwazi ukuthi kati i strategic ambiguity lay does it mean ukuthi bayenze ezinye izinto bebe sebesitha bakwazi kumbe bebe sitha abasazani, is it part of the strategy?
Ungathini wena ngombuso welizwe i politics okhona nje kathesi.
Katesi ipolitics yelizwe must focus on creating jobs, dealing with the problem yamanzi kobulawayo, dealing ngendlela ukuthi ubulawayo ungcole kangakanani, inhliki yonke khona obulawayo kumadorobha amaningi ufuze sidile layo, and kufuze ukuthi we work very hard to change its situation yabantu.
Ngiyabonga kakhulu my brother. Look, its situation on the ground is such that the opposition is corner, and the opposition I see a triple C. Maningi ama opposition anjengabo Zapo, anjengabo MRP, anjengabo EFF Zimbabwe, anjengabo Transform Zimbabwe, anjengabo UNZA. Maningi ama opposition ayafunctiona. Very recently tina katisile roadshow across Ibulawayo, across Imakwekwe, we were able to do our activities there, of course limited by our resources, but we did not have anyone interfering. And as I see the opposition in the space in Zimbabwe, and the space lesiana sile vacuum ngenxa ye triple C. Abantu bacabanga ukuthi triple C opposition yodwa eZimbabwe. It is not true. Maningi ama opposition including thina as EFF. So as far as I know, ilizwe is going ahead. It doesn't mean ukuthi ilizwe liyama just because i triple C labangani babo bayarecallana kumbe sebe splitile.
Hello ke ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe. Umkhokheli wezinduna kunhlanganiso yeNational Council of Chiefs umnumzana Mchane Khumalo uthi izinduna sezilungele ukuqhuba uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olukhangelelwe ukuphawulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Lolu hlelo lujonge ukudinga ukuthi kwenziweni ukuze kube lokuxolelana elizweni kudaba lwegugurawundi. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 abesigaba semandebeleni lenkabazwe okuthiwa ababulawa libutho le 5th Brigade elalisaziwa ngokuthi igugurawundi ngeminyaka yabo 1980 ekuqaleni kwayo. Siqoxe locubungula izamasiko umnumzana Greta Voloza Sibanda oyisikhulumeli njalo senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo ngabantwa kumbe ngithi ngabantu bezinduna. Kuqondile ke njalo futhi lokuthi izinduna zibe yizo ezikhokhela lolu daba. Sinakanela ukuthi abantu bazakhululeka kakhulu nxa bekhuluma phambilini kwezinduna kulokuthi bakhulume phambilini kwamapolitician, ngoba besesaba ukuthi engxa yekuzathiwa ba-align ama political parties kumbe ku political party ethini. Ikhoke ngalokho ke mina nxa sithi ngiyakhangela mbonani izinduna nxa zingaluphatha kuhle lo mdaba. Kuthi izinduna into engayitho, izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information. Injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwabayikhophola. Omunye lo munye akhuluma ukuthi yena wa-affectwa kanjani ekhululekile. Kuhanjiswe futhi khona oko kukhulumende kunjani. Ngithemba ukuthi izinduna zakithi zizakuba lezibindi ukuthi zithathe amazwi abantu njengobana enjani ziwahambise kuhulumende. Uhulumende yena ngoba bona abantu bazakhuluma ukuthi bafunani emveni kokuhlukuluzwa kwabo. Sikhangelele ukuthi uhulumende la nxa esethole leyo nto kumbe lawo mazwi akhulunywa ngabantu uza ekutha layo ngendlela ezasuthisa laba bantu abalinyazwayo. Kodwa nxa ngifika nithi mina kuqondile ukuthi izinduna zibe yizeza okhela inhlangano njengaleyo abantu abakhululeke bakhulume wonke kwabahlupha lalokho abakukhangelele
sike sabona kwamanye amazwe afana labo South Africa besenza imicimbi okwakuthiwa i Truth and Reconciliation ubona ngani yikho okungasebenza yini eZimbabwe
yeludaba olunzima ukhulumende okhona nguyena okhokhelela wona lomsebenzi onguyena osenike izinduna amahlombe ukuthi khona bakhokhele wona lomsebenzi yindaba enhle kakhulu esithemba njalo ukuthi uhulumende uzahlala esithembisweni sakhe phela udaba lolantu uyakwazi ukuthi udaba lolu lwaphathwa nguye uhulumende ngokwakhe abantu lokhu besesaba lakathesi ukuthi kambe njona kuthiwa siyekhuluma lokhu esiza kukhuluma akusoze kusetshenziswe yini njalo phezulu kwena luhlupho olukhulu-ke lolo baningi abantwana namhlanje abangazoyise baningi abantwana abangazomalumawo baningi abantwana abangazodadewabo baningi abantwana abangaogogo babo baningi abantwana abangazi okhokho babo into ebuhlungileyo kuningi okukhangelelwe ngabantu yikho uhulumende sithemba ukuthi uzakuba leqinisi angathola information leyo ayisebenzise ngendlela eyokukhulumisana umndoda ngonxa ukukhulumisana umndoda kulokuxolelana akekho umuntu othi khona hhayi kumele kube le judgment yokuthi kumele kubulawe bani kodwa kumele kukhulunyiswane umndoda so kutshelelwe amaqini so ngithemba ukuthi uhulumende lokhu uqinisekile kakhulu ukuthi khona abantu abakhulume lokho abakufisayo njalo uhulumende angangena phakathi kwalezi cela ukuthi izinduna kazihambe zodwa zihambe ziyekhuluma nabantu zona abantu baso induna yinye layinye kayiye khuluma lesigaba sayo ijele ikhulumisane labantu bayo kungabi le nduna enye ezasuka isuka egwanda iye ekhezi ngoba abantu kabasazisisi ngoba abantu bakwazi khona ukungathembani phakathi nakwezinduna futhi labantu so sokumele ukuthi kuqine sibili izinduna ziqine ngoba zithwele umsebenzi onzima ngoba abantu banokucabangela ukuthi izinduna zena ezifuthi nazo kusho ukuthi zithuyiwe ukuthi zizoqeda nje kuphela nale ndawo kube kanti-ke eqinisweni mina ngiyazi ukuthi izinduna zakithi kazikho njalo izinduna zakithi izinduna ezibalulekileyo ezithembakeleyo
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko njalo eyisikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavalela abahlali baleli dolobho amanzi njalo nxa kungedlula ikhefu lekhisimusi emadamu kungangenanga amanzi eneleyo. Umanisipala ubesevale amanzi okwamalanga amahlanu ngeviki esenzela ukuwalondoloza ngoba amadamu akhe esesitsha kodwa usuke wamisa lolu hlelo kancane kunsukwana ezedluleyo ukuze abantu bawathole ngemfanelo ngesikhathi sekhefu. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxelo kansila kaward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Njoba kade sifinane sisasendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane lalo but sithanda futhi nokujabula ngoba ukhanya inkosi sisikhumbulile izulu selisina kunje kade sengivela eHarare umgwaqo wonke lolu izulu izolo ngisuke kubulawayo beli lizulu ebenithemba kade silokhu sisina kuyinto engasincedisake ukuthi siphume kulolu duko sikefikile yindaba sibile sikhangeleyo futhi amavikaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2 or 3 weeks amaviki amabili amathathu aphelileyo sathumeza-ke ukuthi hhayi selokuthumeza-ke umeya wethu utankek wethu udirector wethu we-engineering ama-comit chairperson we-future wodwa comit chairperson we-engineering ukuthi beyebona ama-ministers amathathu ubaba umthuli uminister we-local government ubaba uthando lo minister we-land wodwa ukuthi bexoxisa nabo ngoba into esiyifuna ngeyokuthi kudiclare ukuthi idolobhu lakobulawa is a water crisis city ukuze kusivule nama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi bezosincedisa-ke ngendoda ngedolwane kamani lizakhangela ukuthi izikotsho zethu ezise-open forest zase-rochester esithi ngama-high using boys ethu amaningi akhona kasebenzi asekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi lani arebe esinike zona kudala uzathola ukuthi umagogwe nezindo ezangagoba azinakazele for the aquifer engamanzi okumakuzo nalawa Sophomile, I'm sure after a couple of years, now we are commanding the Utrecht government. In the big country, you know, they would want to get the funding, direct funding, even at the budget, would do a
izulu uyathi ukuthi linile angenile yini amanzi emadamu
yeah ukuthi kathi asika kutholi ke from umandlela wethu ngizaphasa ngaxoxisana ke enike ama-citizens ngoba is a very cooperative land yathi siyazisale zakhamizi ukuthi amadamu ebhasamekanje kodwa kukhona okuke kwathempela khona-ke emsebenzi ukuthi sibe nombiko ukuthi behambe besiyahlola khona le madamu sekungene inani lamanzi angakanani
inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula
kuzaqhubeka kunjalo bhurwane ngoba singakhangela ukuthi sinomthetho vele othi i-water adjapan u-Rule 21 u-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi nikhulezithala zakho zamanzi unganathi zonke zawami ngoba le mhlelo ukuthi ivema izibi ngamanga ngo-2024 uyabhantshi bevule lesithala lesiya noma ingamanga ngo-2025 iyavula isithala lesiya so sinohlelo a-plan until 2027 kokuthi nxa amadami ethu lokhu esijesile sikwanisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zakho amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo yikho-ke sizikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingayakalokhu ithesisa indlela ehamba ngayo government must come in. Sibonile kuba komthuli nqumi eyenza i-national budget about water efaka 6 million izulu ilikhulu kanganga which is not even enough for even isandinye yedobho lakobulawayo ukuthi zisolve our water problem.
Hello ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansila ka Ward 9 kobulawayo ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekhona le kobulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni likhuphukile lonyaka nxa liqathanisa la kweminye iminyaka. Inhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lokuthekelelwa kwelizwe lithi phakathi kwabantu abavakatshileyo ngesikhathi sekhisimusi abavela eZimbabwe bayisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube oStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaqathi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe i-Employers Association of Tourism and Safari Operators umnumzana Clement Mugwasi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amahotel lamakhamani lawa ayenza ama-activity vele kade egcwele amahotel amaningi lamalonje amaningi lapha edolobheni yale-Fourlands vele kade egcwele kufika ubiza kuku-100% lama-activities lawa kade egcwele kakhulu so ngasikhangela oke umnyaka lo odlulileyo umnyaka odlulileyo ka-2022 abantu kade bebalutshwana bijana because kade ngisavelele ukusuka ku-COVID so abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwenze ukuthi bavakatshe kodwa lo nyaka hhayi babuyile esibilini
abantu abavakatshileyo abaningi bevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe abantu beHarare abantu beBulawayo labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kwi-Christmas yona sikhangela okwenye leyi ezayo sikhangele izethekele ezivekela kwamazwe atshiyeneyo ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela abanye bavelela e-America abanye bavelela e-Europe ibo abaningi bakhona bazavuya khulunye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe
bekuvakatsha abantu abanjani
sikade kubuya amagroupu atshiyeneyo iimoli sikade zibuya zihlangene abantu abadala labantwana wonke lezihlobo ezijeneyo abantu abazahambe emakhaya ukuthi baqedi holide basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe
ukumakhetha kwethu elizweni sekule
sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazi ukuzifisa sebebuya sebenzinto into zonke zonke. Sibone futhi ukuthi lonyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile ama esingathi ngamahaya thina le-CDs. Into ezifana labo bhanki labo goldswing and the like labo rafting abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje kudala besikhathi kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe kade kujala ukuyenziwa labantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukuyenza ama-needback activities afana labo cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-followers kuthi laphana sibe ne-COVID ama-borders wonke kade efaliwe abantu kade bengakwanisi ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo so bafunde imikhuba emitsha ukuthi kubeyakwanisa ukuthi bavakashe phakathi kwelizwe labo beseqhazeka nezihlobo zawo so imikhuba emitsha leyi kathesi seyisiya phambili kungathela covid babonile sibile ukuthi umuntu uyakwazi ukuchazeka evakasha lapha ezimbabwe esekariba esemathopo esiye-victoria falls esiye-ten island babonile abantu bezimbabwe ngesikhathi se-covid ukuthi hayi umuntu uyakwanisa ukuvakasha engaphumi phandle kwelizwe kungakhambi nje-covid abantu babejayele ukuthi kungaba ne-holiday baphume behambe kwamanye amazwe ngokathi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okuchazayo okudlula lapha kwezimbabwe sebebona manje ukuthi ezimbabwe la ile notho le ndawo ezichazayo ezinenengi lakhonokho sibebuya njalo so i-victoria falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomdumo omkhulu ezivakatsheni ibe labantu abaningi kakhulu abaze lapha ngasikhangela kwezinye indawo ezilapha ezimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Clement Mukwasi umkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe Employers Association of Tourism and Safari Operators. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantwana abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abazalwe ngelanga lekhisimusi ezibhedlela zakobulawayo. Iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi imfundo izaqhubeka ibhadalelwa ngabazali ngoba kuzamele kube lokulungisiswa okuthize ukuze uhulumende abe nguye obhadalayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyelele enkundleni impilo ishona njani basakazi hayi sinzile kusengezo jabangu khuluma lozenzeke Ntebele impela uyezwakala ukuthi ulelunda mpela uyinkunzi mpela hayi uyabusa mpela usengezo jabangu i-TPC singeyakhe uyiphethe uphethe lamakhothi uphethe yonke into usengezo jabangu uyazwakala impela ukuthi amandla unawo kodwa ke umbuzo yokuthi kade amandla lawa usengezo jabangu onawo kangaka uwathatha kuphi ukuze ube lamandla wokuhluthunela uneselichamisa icembu lakhe amandla uwathatha kujaba umbuzo ukhona lapho ngoba uyezwakala impela ukuthi ufuna ukuchitha yonke into ufuna ukudiliza lasephalamende ujaba nguyoziphetheyo ujaba nguzwakala sekuphethe yonke indawo njalo uzwakala ezitshaya isifuba mpela eziqhenya ukuthi empeleni ufuna ukudiliza yonke into umbuzo yikuthi uma seqedile ukudiliza kube sokusiba njani umbuzo ukhona lapho ngoba empeleni uchaba ngeqinisweni usebenza lamakhoti usebenza lezano ngoba kati amandla wonke lawo wathatha ngapho okudiliza kodwa kuzavela sekuseduze ukuthi kuvele kunini abantu bethwele nzima behlutshwa abantu iminyaka eyi-43 years abantu lokho behlukuluzwa izano kambe ithemba esinalo ukuthi izano isingaguquli ilizwe likuphi akula zero
nokhulumayo uRadio Sithuba khuluma ngiseGoli ngifuna ukuphendula ngenkulumo kaGawuli uGawuli uthi umgabe nguye ofanele evume izono egugurawundi uze likhuluma neniqiniso umuntu omdala emdala kangaka yini ongakwazi ngegugurawundi ukuthi kwahamba kanjani. wena yini ngafuna ukukhuluma iqiniso kaule emdala kangaka utsho ngoba engazange abele isihloko sakhe sabula igugurawundi ibe khuluma kanje ngabule isihloko sakhe ngabuya kwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kwahamba kanjani kaule funda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala ungachayi nje ifihle umphini kuchaza into esesegcekeni ukuthi hayi igugurawundi yaqedwa yayiqalwa yini yayenziwa yini kwaphela kanjani ungayisabi ukukhuluma iqiniso kaule isihloko zethu zaphela thina abanye igugurawundi ungaseli ngomgali ngoba wenidlunatha uyahola uthola konke ngabe kawutholi konke ngabe uyalikhuluma iqiniso kaule ngiyabonga
Basakazi bethu linjani sozo esitudio 7 ayi siyancenga wakithi sizokuhle imali ngabe basakazi ukuthi ikhisimusi lidlale kahle liphila lonke hayi siyabonga kakhulu singakubongela lokho senimpilo enhle mpela ma ngabe lidlale kahle ikhisimusi ukuthi liqhubekele ingene futhi iminyaka nomusha sonke bakithi isilikamasisi amahle ama-champions ukuthi wakithi okungathi ngabe bengene kuma bedlale kahle ikhisimusi bantu kanye le-leader yethu siyamisa wonke njengama-leaders ngama-MPS sathi senimpilo enhle siyabonga ama-7 siyalibonga kakhulu ngamasisi amahle ayabonga kakhulu
Hello, bantu ba Studio 7 ninjani bantu basilethele indawo ezimnandi mina nginenkinga nobaba uGawula lo ubelieve uGawula lo uyisikhulumeli sezanu PF akusiyisikhulumeli sabantu bakithi abamathebheleleni uyisikhulumeli sikamnangakho so angiyiboni mina into oyikhulumayo le ngqondo ithi noma yinini ubelieve uGawula lo sangazi ukuthi yena akeza ukuthi into oyikhulumayo iyanuka lilonyeno
Studio 7 Studio 7 ninjani balaleli nani bonke basakazi hayi ngikhume ngale ndaba kababa uGawula liyayikhulumayo ukhuluma ngathi ngumntwana omncane ungumuntu omdala mayethi umgabe yena ongena umnikazi womlando omele ashiye eqolisile ukhuluma njengengane kimi umuntu omele aqolise nguyena lo osephethe manje ngoba lo esikhuluma ngaye akasekho akaqala aqolise yena nangakabi kuwo ezeya ebantu siyohlawu kumele uqale ngoqolo phela uzitshani bawuqolela ngeke uhlawu uzohlawulani engezwa ngumuntu abantu bamqolela kumele aqale aqolise yena phela ma uwone uba ma abantwana sebemele bebhada behlawulelelo cala kumele beqale beqolise kuqala ngisho bezohlawu ubaba uGawula angakhulumi njengengane encane ungubaba ukhulile umuntu ekuthiwa njengomuntu omdala akukhulume amazwi omuntu omdala
into Studio 7 Studio 7 thina asikhaleli ukuthi sibushele iy'ngelelo ukuthi sibushele ishona all what we want is good governance sifuna ukusha kuhle lisibuze nge-constitution esayibhalayo lilandele lapho ukuzaze sibushe ngumchamiso nesibushe umnangakwa akusiphi ukuhla
sanibonani bantu bakithi hasi indaba kancubele indaba kancubele inzima kakhulu asazi ukuthi kanti iy'nkokheli zaleli bandla elibusayo ugovernment wakhona unjani angacabangela abantu angabheki isimo selizwe kanti sokumele ukuthi thina sifeleni ngoba umbuso lo ilizwe liphethwe yibo yibona ababulala ilizwe baphinde phezu kwalokhu namanje basasibulala nathi ngokusicindezela ukwengeza iy'ntengo nama-tax laba yengezayo ayikho into yokuthi kuthiwa i-passport liyengeze ngo-US dollar 80 leyazi nje mara malikhuluma nge-80 US dollar ukuthi likhuluma ngani selihlambalaza ne-US ne-current yase-America i-America ayikwenzi lokhu lina selithatha i-US dollar liyenza ngathi ngamabhondi hayi bantu bakithi kunzima khona manje siney'nkinga eziningi kuleli lizwe thina sibheke ibhajethi yokuthi sizozokuthiwa iy'kolo zizorenovatwa namaklinika azorenovatwa imiduli ibolile amapenda amaklinikhi vele akusazakala ukuthi ipenda yakhona ngiyawuphi unyaka kuyaxexebuka impahla ngaphakathi ibolile akunanto ehamba kahle ngendlela kodwa ugovernment wethu ubhizi wengeza ama-prizes wengeza ama-taxi ngendlela engayisiyo total hayi kunzima kalo ugovernment wakithi vele yena ungokwakhe nje ufuna ukusibulala akasithandeli ukusisebenzela elizweni ufuna nje ukusisebenzisa ngendlela yakhe afuna ngayo manje yilizwe elinjani le sicela abantu abaphucukileyo bantu bakithi abantu abanengqondo yokuvuselela ilizwe hayi lo government obusayo nabomncubela bafuna ukusibulala basiqeda nje ngalesitayile sabo lesi
linjani Studio 7 ngithanda ukunibingelela lonke egameni elihle kuthiwa bengicela ukubuza baba uGawule ukuthi umnangagwa ungathi phakathi kwegugurawundi ebulala abantu bakithi wemisekile lawe gawule shuwa baba gawule shuwa enda mbono kuti sibili ngiqinise lihle wena ulindebele sibili sibili kho indebele sibili kho sibili haya mbono amboni silukhona ukuyibhatha akuna nyone ozenyandiza phezulu yangahlali phansi but inyembe zabantu ezikukhalaza ngalezi one day uzazibona kuphela yakutshela baba ugawule into zonezo ozeno ozenza usupport umuntu achitha igazi lingaka emandebeleni uthi umuntu ofana naxoze umgayi bonke bonke lo mnangako bafana ukuxolisa bonke bafana uguqa ngedolo ukuze umnangako uzoxolisa phakathi komphakathi wesindebeleni apha kugawule ukuthi nje one day umfowethu uhamba nje la uthi ukuzibuza uzinuka amakhwaa uzibuze sibili ukuthi kathi mina lindebele na heyi unkulunkulu shuwa and one day phela kuyenzakala so mbijana mbijana unkulunkulu abekele ukwenze konke ukwenze konke ukuthi ukwenze kodwa likhona ilanga eliyi-1
Studio 7 ngabe njani kodwa ngibingelela nonke abaku-studio 7 nabalaleli baka-studio 7 ukuthi philani ngojesu ngithi kini nonke abona ngithanda ukubingelela abazali bami abasekhaya kunye nengane zami babingelela ngegama lenkosi ngithi bangene umnyaka omusha bengabaphilayo unkulunkulu angigcinele wona mina ngisegoli ngihlulekile ukuthi ngiyofika ekhaya indaba zokuthi heyi kuzima ngodisemba imali ayikho siyabonga
lathi siyabonga igama ngu-Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.